umqondisi wezempila kahle ekhansilini yako Bulawayo udokotela Edwin Sibanda ubike ukuba kulababili abakade beselatshwa ikholera abakade besuka lalumkhuhlane emzini weButiriro eHarare lapho okuqhamuke lumkhuhlane ngenyanga edluleyo omunye wabo oleminyaka engamachumi amabili lane welatshwe wasila kuthi omunye obeleminyaka engamachumi phose athoba munwemunye 88 ucine esehlulwa yilumkhuhlane ngoba waphuza ukuthola uncedo lokwelatshwa
owakhathesi uBulawayo usethole abantu abangu-36 that is amachumi amathathu lesithupha abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane wekholera kulabo bantu esibone befanana behamba besenza njengabantu abalekholera bebengisificaminwembili 8 esikubiza ngesilungu sithi i-probable cholera cases then kulabo bantu sesibahlolile ingceke zabo isithetho yahlolwa kwatholakala ukuthi ababili balawo umkhuhlane wekholera ngomnyama-ke oyedwa wabo uswelekile kulabo okutholakale ukuthi balekholera ube ngumuntu omdala oleminyaka engu-88 osuke eButiriro eHarare wedlula waya eFrancis Town lapho afike esingakwazi ukuhlale isikhathi esinganani wasephenduka kwathi ekuphendukeni esesemngceleni oza eZimbabwe usuka ngakwele Botswana samqalisa isisu wasethula-ke kazange abike ukuthi
udokotela Sibanda uchaze ukuba balemithi eyenelayo kodwa kungaba labantu abadlula ikhulu ababanjwa ikholera koBulawayo sikhathi sinye balakho ukuba sebunzimeni ngoba imithi lamaphilisi abalakho akweneli leli nani
imithi yokwelapha ikholera edolobheni lakoBulawayo isesekhona okwakhathesi indlela esizilungiselele ngayo silungiselela ukuqhamuka kwalomkhuhlane sibeke yaba izindlela esingathi thina ngesilungu ngama-scenarios ukuthi nxa kungathi abantu laba bengedlula amachumi amahlanu sizaba sikumele senze lokhu bangaba ngaphansi kwamachumi amahlanu kumele senze lokhu esikwaziyo futhi esikwazi kuhle ukuthi nxa bengaphansi kwekhulu i-100 lokhu okukhona kuyenela ukuthi sibe laphe bonke basile babuyele emzini yabo kodwa bangedlula ikhulu sibona ngathi sizaba lohlupho kancinyane ngoba indawo yethu yokugcinela izigulane eSethorn Grove iyabe isikhulelwa
abohlangothi lwezempilakahle kukhansili bakhuthaze uzulu ukuba aqhubeke ngokuhlanzeka ukuze idolobho libe lentuthuko kanye lenhlalakahle behlukane lengcekeza emakhaya ngimele istudio 7 yikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.